sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithanda ukubonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 Mabasa 2023 ngokuyinoko kumede sayiti endabeni zethu namhlanje.
Ekuqaliseni iStudio 7 thina sikhangela abaningi sasibona ngani vele ilele ibuye ukubana izochothoza ibandla lezanupiefu ngoba inkulumo zangkhona zigqalisa sibusibini ongani sibusibini nanti inansi istudio sebandla.
Umsakazo weStudio 7 namhla ufikise iminyaka engamashumi amabili usakaza eZimbabwe.
Ungakhangela indaba yokuvela kwama-account uzothola ukuthi ama-account avaliweyo umuntu oqanjiweyo umuntu onguye sibi lokuthiwa ugijima lebhora endabeni lezi uHenrietta Rushwaya eyakhe i-account ayithintwanga.
Uhulumende uthi usevale okwesikhatshana ama-bank accounts alabo okuthiwa bathaphuza igolide leZimbabwe abalithengisa okungekho emthethweni kwamanye amazwe. Uhlelo woza Friday namhla njengoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu useveze imbono etshiyeneyo phezu kwenyathelo eselithethwe lugatsha lwebhanga elikhulu leZimbabwe Reserve Bank of Zimbabwe Financial Intelligence Unit olokubamba impahla yabanye njalo abantu abane abaphuma kufilimu yomsakazo we-Al Jazeera bechasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe. Abasolwa laba babalisa umnumzana Kamlesh Patney, u-Ewan McMillan, Hubert Angel, Lo Simon Rudland, unobhala wogatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana, wazise ukuthi abanye babantu laba bazabotshwa kusikhatshana esilandelayo. Abanye asebethathelwe amanyathelo afanayo libhanga elikhulu ngumnumzana Clopas Chilolo, David Chirozi, Mehluleli Dube lo Frederick Kunaka. U-Angel lomunye asebenza layo umnumzana Ricky Dulan baphuma kufilimu betshela intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi basebenza lo mongameli Emmerson Mnangagwa kumsebenzi yenkohlakalo. Lanxa abanye besithi ukubanjwa kwenotho yabantu laba kuveza ukuthi uhulumende uzimisele ukujezisa izigilamkhuba ezihuquluza inotho yeZimbabwe, abanye bathi abakuthembi lokho. Sixoxe legqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Khula Hove.
Le documentary sitshengisile ukubola ukukhona eZimbabwe nxa sikhuluma ngezomnotho. Sizwe kuthiwa lo mongameli uyakwazi lokho okwenzakalayo, uyakuvumela njalo nguye okukhuthazayo ngezinye indlela ngoba ku-part 3 undoda uthi uma umongameli esekwazi lingena lingasobantu abazogezisisa imali zenu zokusela kodwa lingabantu abangama-investors. So ukuqala indaba leyo ukuthi Zimbabwe is open for business, indaba leyo ukuthi kulabantu abaningi abazayo eZimbabwe bezothuthukisa umnotho, sekuthandabuzwa ukuthi kambe bonke laba bantu babuya sebezi bezothuthukisa umnotho kumbe babuya bezohuquluza njengalapho esesibonile ngamaviki la amathathu adlulile. Umongameli kumbe sithi uhulumende uqale ezama ukuyitshaya iziba leyindaba, uqale sithi yena nabantu nje abafuna ukungcolisa ibizo lakhe. Kodwa kancane kancane sabona sekuphuma i-statement ezithi zona uhulumende uyayi-investigator mbe uyaluphenya lolu daba.
Sizabona kubotshwa mpela ingqungquthela yini ezihuquluza igolide leZimbabwe kumbe sizabona uhulumende egegelela imbuya etshiya ulude?
Kuzaba yiyona leyo ejayelekileyo ukuthi uhulumende uzabopha oyedwa kumbe ababili abangelani lakho sibili. Kathe sivini ungakhangela indaba yokuvela kwama-account uzothola ukuthi ama-account avaliweyo umuntu oqanjiweyo umuntu onguye sibili okuthiwa ugijima lebhora endabeni lezi uHenrietta Rushwaya eyakhe i-account ayithintwanga elakhe ibizo kalikhulunywanga kulawo a-affectiweyo. So sesihle sibona khonapho ukuthi asonto urhulumente azimisele ukuyenza ngokuphelela, kuyinto nje usirhulumente ayenzela ukuthi kuthiwe lathi sazama okuncane.
Umnumzana Khuda ove ligqwetha ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwelebhilithane. Kusenjalo amalunga ebandla lezaphu atshengisele namhla phandle kwendlu yokukhonza uNkulunkulu yeSpirit Embassy kwele South Africa ekamnumzana Hubert Angel odlelana lo mongameli Emmerson Mnangagwa. U-Angel uphuma kumabonakude wabezindaba abe-Al Jazeera eveza ukuba ulakho ukuncedisa ekuntshontshweni kwegolide esekelwa nguMnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Hayi, uhambe kahle kakhulu, bazile abantu kodwa abazanga ngendlela ade sikhangelele kuyona ngoba thole umlayezo singakafiki ukuthi abantu laba sebekhanselile into yabo i-change. Kodwa bafikile abantu sengihlela sibili ama-onozindaba bebekhona imeseji yede sifuna ukuyidlulisela eyokukhonona kwethu ngodaba lokutshontshwa kwegolide ekhaya. Sibone ngani ifikile lapha kumele yekhona.
Kutho ukuthi bona kade bengekho abesonto naleyo eka Angel.
Akukho lampukane ebuyileyo namhla lapha debe mele behlangana khona. Bavalile konke kwabangxi, batwakala kungela muntu, le security ibingekho mbala. Okuthengisela khona ukuthi izifiso zethu zigcwalisekile ngoba vele befuna ukwenza ukuthi kwenzeke lokho, bathole i-message and bayithole.
Abade bephatheka kutshengisela khonokhu ngabe bandla lezaphu kuphela kumbe bekungamabandla atshiyeneyo.
Iningi labantu ade bekhona ngabezaphu kodwa kukhona abantu abangalamabandla abawameleyo ama-ordinary citizen abade bekhona.
Pakumaphephandaba eZimbabwe i-Herald bathi bona yena uHubert Angel kanye loSimon Rutland labo abathintwayo kufilimu le e-Al Jazeera kubikwa sebefrizelwe kumbe sebethathelwe izimali zabo. Ukubona kuliqiniso yini njalo kutshengisela ukubana uhulumende uzama ukulungisisa udaba lolu?
Ngubani wena omaziyo ole bank account eZimbabwe? Cabanga ukuthi umuntu olengqondo ezipheleleyo angathatha imali yakhe ama-US dollars afake ebhenki yeZimbabwe? Badlala ngathi nje laba bantu ba-freeze ama-account. Uya-freeze i-account yani yebhondi? Bazama nje ukuthi uzulu wonke nje emhlabeni ecabanga ukuthi bakhona abakwenzayo. Ayikho le. Imali zabo zonke zise-Dubai, zise-Switzerland. So akule ayikho le ukuthi ba-freeze ama-account. Uya-freeze i-account kulumbani owathatha imali yakhe afake elizweni leZimbabwe. Badlala ngengqondo zabantu nje kuphela.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, sixoxe la eseJohannesburg kwele South Africa. Sekuyiminyaka engamathumi amabili umsakazo weStudio 7 usakaza eZimbabwe. Abalaleli kanye labamela amabandla ezombangazwe bathi umsakazo lo ufinyelela uzulu wonke njalo upha wonke umuntu amathuba afanayo okuba aveze imbono yakhe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uzulu eZimbabwe uncoma umsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC ofikise iminyaka engamathumi amabili i-20 years namuhla usethula indaba ezimqotho. Abantu abaningi bathi iStudio 7 yethula indaba eziveza imbono yonke njalo kayilabandlululo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi umsakazi weStudio 7 wethula indaba ezithakazelelwa nguZulu.
iStudio 7 siyayibonga kakhulu ngoba inika amathuba awukuthi abanye abalimbono ehlukenele uhulumende waseZimbabwe bakhone ukukhuluma lokuxhumana labantu emakhaya lezigabeni lapho kungela msakazo khona.
Umnumzana Malaki Nkomo ilunga lezanu PF uthi umsakazo uyananzelela abantu bonke kungakhethi ukuthi ngwaluphi uhlangothi.
Ekuqaliseni iStudio 7 thina sikhangela abaningi. Sasifuna ngani vele ileli ibuye ubona izochothoza ibandla leZANU PF ngoba inkulumo zangkhona ziqalisa sibili. Ngongani sibili nanti iNansi Studio sebandla leOpposition. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi sacina sesinanzelela ukuthi hayi iStudio 7 iyabhoda ibuza ingakhuluma nalolu hlangothi oluphikisayo iyahamba futhi uhulumende ikhuluma ibuze ukuthi lokhu kuhamba kanjani ukuchathisele. Lihamba ledingisisa ukuze inkokheli zeZANU PF liyadingisisa. Siza futhi njalo la kuhulumende bachaze ukuthi kuyini okwenzakalayo. Studio 7 siyabonga kakhulu.
Umnumzana Albert Mhlanga, umlaleli ka Studio 7, ulombono ofanayo.
Sichayela ihlombe iStudio 7 ngokufikisa kwayo iminyaka eyi-20. Isebenza lathi, isebenza leZimbabwe lozulu wonke. Sibonga khona ukuthi ukufuthelana kwethu okungavunyelwa ukuthi kwazakale. Lokugqiligqili obenzakalayo eZimbabwe ukuze kwazakale sikuzwa ngeStudio 7.
Unkosikazi Patience Sibanda, omele inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uthi umsakazo weStudio 7 unceda kakhulu abantu abangenelisi ukuzikhulumela.
IStudio 7 siyanceda kakhulu ngoba abantu basemadolobheni nabantu basemaphandleni beneliza ukuthi bezwe izindaba ezakulelizwe laphandle kwelizwe. Singathi sibona njalo ukuthi ikakhulu laba basemaphandleni balutshwana benelisa ukuthi bethole indaba. IStudio 7 sililizwi kulaba abangelalizwi.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo, ukhansila kaWard 17 ePhumula ekubandla le-CCC, uthi umsakazo lo uthandwa ngabantu kakhulu indawo zonke.
Halelisa abe-Studio 7 ku-20th anniversary. Sisithi halala. Umsakazo lo ngumsakazo esiwuthanda kakhulu njalo yiwo esikhangelele ukuthi usinika imbiko lenhlelo eziliqiniso. Konke okukhulunywayo ungakulandela kuyabe kuliqiniso njalo uyaphakamisa imisebenzi yonke eyenzakala indawo ezithiyeneyo zinjalo. Eminye imisakazo yathola ukuthi bakhuluma into othi nxa usuyilandelela ungayibambi.
Umsakazo weVoice of America Zimbabwe Service, owaziwa ngokuthi iStudio 7, wasungulwa ngomnyaka ka-2003. Injongo yomsakazo lo, ikwethulela uzulu indaba ngokugcweleyo, kungelabandlululo, kungabe kungokuphathelane lezombusazwe, ezomnotho, ezempilakahle, ezemidlalo, loba eziphathelane lozulu. Usakaza nsuku zonke ngehola lekuseni, elesithupha, kusiyafika kwelesikhombisa, 6 a.m. to 7 a.m. kanye lantambama ngehola lesikhombisa kuze kuyefika elesitshiyagalombili 7 p.m. kusiya ku-8 p.m. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngibathabile Masuku.
Okwamanje sike sizwe abalaleli bekhuluma ngomsakazo weStudio 7.
Siyabonga bathandekayo basakazi nabalaleli baka Studio 7 okhulumayo ngoPetros wakwesibanda ngokwakha ngiyakhele eGwanda okwamanje ngokomsebenzi kwelaseSouth Africa. Ngiyajabula ukuba khona egroupini eka Studio 7 ehlanganisa 20 years namhlanje isinika indaba ezimnandi eziqondane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Engikukhuthazayo ke kwabatsha asibambeni kanjalo sekeleni ukubandlululana kwemihlobo obabamkhulu bethu kanye nabo babo Joshua Mqabuko kaNyongolo ukuze bebe lamandla okukhipha amabhunu babebambene ngokuba ngamaZimbabweni hayi ngemihlobo.
Sanibonani umthwakazi. Awu siyakhalazela Studio 7 indawo zakithi iVoice of America yamaNdebele. Mina ngingiqondisi uNkomo Isibongo ngizalwa endaweni yaseNkayi enkulu. Ngithanda ukujabulela kakhulu ngihalalisela i-20 years ye-Studio zakithi singamaNdebele. Ngithanda ukubonga kakhulu le mlayezo le ndaba esizithola usuku ngosuku umsebenzi omuhle abasenzela wona abaphathi be-Studio 7. Labasebenzi abasebenzela iStudio 7 ngeke ngibasho bonke ngamagama ngoba nini. Into engayidlulisa amandla ngithi mina hayi sekunjalo kuStudio 7 sanokubonga kakhulu. Nanku lana eSouth Africa sesihlangene nabakithi amaZulu sesinendlela yokuthi manje sakhe ubudlelwano ngoba vele siyifamily eyodwa siyimthwakazi. Sesicelile kakhulu ukuthi basamukele izikhalo zethu ukuthi badlulisele phezulu kukhongolosa ukuthi izikhalo zethu zizwakale njengamaNdebele ukuthi singaphathwa njengabantu bokuza kule ndawo ngoba kusekhaya.
Haleluya, nami ngithanda ukuthokoza kakhulu ukufikisa 20 years iStudio 7 if isinikela indaba zesiNdebele nesiTshona. Namhlanje singolokuhlanu, sithokoze khulu kwambala, sithokoze khulu uZimu. UNkulunkulu wakhamba nathi, even nami ngathoma ukulalela iStudio 7 2006 until namhlanje. Ngiyathokoza kakhulu ukubona umsebenzi uyenzwa ngeStudio 7 VOA Ndebele, Studio 7 VOA Shona, ukhuluma ngeStona nesiNdebele. Into le indihle kwambala, ngithanda ukulubonga nonke nina nisilethela indaba. Akuna longi zoti longu ui number one or loi number two, nonge ni number one, niyenza msebenzi wenu kuhle.
Igama nguBongani umfo kaNkomo, ibizo lami nguBongani wakuNkomo. Ngizalwe eNtaba Zinduna esigabeni seMbelesini, ngafunda eNhlambabaloyi eprimary nasesecondary. Ngasuka ke ngase ngiyaqedelisa ukukhula kwami ngisesengumfana endaweni yasesi eyasekupahane kunkosi uMabhikwa. Ngisuka kunkosi uKhayisa uNdiweni. Ye hayi, siyabonga. Sikhule vele mina ke uStudio 7 ngamfundiswa ngumalumami obekuthi ngazo zonke isikhathi bethatha okulugabhana kwewayelesi kwakhe umntolesi ehlezi edale ephandle eziko esekubophela intambo kuyi-aerial ukuthi kubambe i-network iwayelesi bambe. Ngafunda khonapho ngoStudio 7 kwaze kwafika lamhlanje. Angisekho ngokokuthi ngiselizweni lokuzalwa kwami. Sengasuka lami ukuthi ngizophandaphanda kubomakhelwane kwelasemzansi. Bengikwazi ukuthi noma ngingatholanga ukuthi ngifake intambo njengomalumami, kodwa bengikwazi ukuya ku-inthanethi ngigugule ingitshengise inyuzi engifuna ukubazazi. Ngase ngijabulela khona ukuthi manje sokulula, senguthola ku-easy ukuthi manje ngikhathesi ngikwazi ukuthi ngilalele noma nge-WhatsApp yami nahamba kuphela ngizithole indaba ziphelele ezizongitshela iqiniso. Lokhu engiyibambile nanamhlanje lakhathesi nje ngiyakwazi ukuthi kumele ngizilalele ngo-7 ekuseni. Lasemsebenzini wami sebekwazi ukuthi uma ngifika nje noma ngisebenza ingivilalele khonapho eduze kwami. La ma ngifika endlini kwachaya nje u-7 sengibona ukuthi nginamathelefonini ngilalele kuphuma amaqiniso. Ngiyabonga.
Labo ngabalaleli bomsakazo we-Studio 7 besichayela ihlombe. Iningi labantu abahlala emadolobheni lithi lonyaka lehlulekile ukwethekelela izihlobo labangane emakhaya ngekhefu lephasika njengenjwayelo ngenxa yesimo somnotho esingamanga kahle eZimbabwe. Kobulawayo bananza ikhefu lephasika besezindlini zokukhonza uNkulunkulu. Kubika u-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Lesikhathi lesisekhefu lephasika kuba yisiphithiphithi, abantu bebunyonyo ezindlu zamabhasi besiya kwethekelela ihlobo labangani. Ngobulawayo kuthule endaweni eziningi, umnumzana Sexton Ncube othengisa emgwaqweni ubefisa ukuyela upane ukuyabona imuli. Uthi ngazaka kubone ukuthula okunje esilindweni samabhasi erenkini.
Kulokhu kuyasihlolela, asazi ukuthi kuhamba njani, ukuthi mhlawumbe kukhona okwenzakalayo. Vele akuzange kwenzakala iminyaka yonke le e-Easter. Konke kwakugcwala amabhasi lapha, kunje kathi singase sitshayisile sesikwazi ukusilemali, kodwa kasilasrend.
Umqhazazi nasebuyelisiyo Ndlovulayo befuna ukuya eKhezi.
Mina ngiyathenga imali izani ngoba ma uzoqeda iviki yonke awuthengisi lutho and then kunjalo uma uthenga izinto zokuzothenga into edola esendlini yakho ubhadala urenti so vele into zakhona ekhaya kulogo kwami lokhulu baphatheka kuhle ngoba basekwazi ukuthi umntana uyasebenza umntana uyenza ne-town but ngama-holidays ehlule ukuthaya kuyekhaya hhayi kahle siyibonile sazama ukuhlanganisa imali ngoba
umnumzana Vusumuzi Ncube ubethwele impahla eziningi esiyabona abantwana enkayi wehlekile ukuyabona umndeni wakhe ngenxa yenhlawulo ekhubuleyo yokugada ibhasi
kunzima kumnyama ngenxa yokuthi nangaimpahla zakoigadi ngisala ibhasi ekhisini soke ukuthi ngesikhathi sanani kuyomele ukuthi ngabe ngishaya itikiti akwanise ukuthumeza impahla zami khathesikal angiyiphulekile
ukhulu upeter jigwada oleminyaka engama-2 esikhombisa lanhlanu 75 ubefisa ukuyadlala ikhefu lentombi yakhe kodwa uthi hayi kaseyi uyabona
ngihamba njani ngala mali akula mali ndoda ngihole izolo ngafakela imali ebhukwini efonini i-100,000 ngithaa ndingayitshintsha kubamasintshe basiyakunika $55 uphile njani baba ngesimo esinjalo ngihlala lapha entumbana kula magethi amanzi ayizikhulufi zabantwana sfelenzakwazithi nabazukulu abadla ngumkhuhlane ngizabafica ngani bafiyise enhliziyweni futhi ngesimo asazi babo
la mabhasi amaningi ahamba engagcwalanga uDobis Magendleni ibhasi eya ebhinga ibile abantu abangafikile ethubi phakathi umnumzana J B Mpofu ukhundekitha webhasi leyi
ukhanya ngani ezandleni zabantu akufanani nezandleni ukhanya ngani abantu ba-israyeli bayikhoukhwayeti sibula kufanani lemiyakeni edlulileyo ya ngibona kuyikuthi abala mali bayekariya ngibe konke nabo abanye basala phakathi kobashumanyanda lafana kule ndonga zikalobhengula khona anyamalela khona selasi
amakholo amaningi abuthela endlini zokukhonza unkulunkulu kodwa amanye abo abayanga kwimihlangano yabo ephasika bekhala ngendleko zokwenza limbuthano ureverend Hussein Sibanda ohlaziyana zombusazwe uchaza ngokunzima obuhlanganelo zulu
ipasika yalonyaka ibiyehlukile ngenxa yokuthi umkhonomi owezimbabwe uyehlile kakhulu abantu abaningi bebengalazi imali zokuya kumakhempu besiya phandle kumbe enkonzweni ezingaphandle kwakobulawayo ngakho-ke abantu abaningi bebesenzela inkonzo zabo khonapha abantu abaningi sakwazi sebephila ngokuthengisa njalo ungahamba emgwaqweni uzobona ukuthi laba abantu abathengisayo babebaningi langeholiday
Mele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Amagqwetha azimeleyo athele eZimbabwe lilakho ukusebenzisa imingcele eyasetshenziswa ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Uma umthethwandaba ungalandela kahle isisekelo sombuso welizwe ekuhlolisiseni isinqumo esisanda kuthathwa ngumthethwandaba esithi kulomfutho okwethulwe libandla le-MDCT elithi iZimbabwe Electoral Commission kayidwebanga ngemfanelo imingcele emitsha yokuvota kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umthethwandaba usanda kwethula isinqumo sokuthi udaba oluphanyekwe libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lokunqunywa kwemingcele kanye lokuchazwa isigaba 161 sombuso welizwe mayelana lomehluko we-20% phakathi kwezigaba kanye laphakathi kwama-ward kumele luthoniswe ngabomahluli abapheleleyo emthethwandaba igqwetha elizimeleyo umnumzana Elisha Gumbo ukhuluma kabanzi ngodaba lolu.
I-constitution yethu ikhuluma ngendaba ye-delimitation report ne-delimitation inxa yi-challenge njengokuchallenge yenze okwenzeka leyo kuzaba lokuphuza ukwenzwa kwama-elections eZimbabwe.
Ugumbo ophinde wathi
so leyo i-delimitation report iqakathekile ngendaba yama-elections ethu because ngiyo ekhangela ukuthi ama-constituents ethu ami njani.
Elinye njalo igqwetha elizimeleyo umnumzana Ngqobani Sithole uthi ikabili lindaba ekhwezwe ngumonzora eyokuphikisa i-delimitation report eyethulelwa uZulu lonyaka yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umongameli Emerson Mnangagwa ledale lephalamende.
I-constitutional court ingathi i-delimitation report yona le eyenziwe egazethiweyo ngupresident welizwe
Usithole uthi kungagcina sekusetshenziswa imingcele eyasetshenziswa kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018.
I-application leyi ayiso application lokuthi ungacabanga ukuthi i-application nje ngoba iyi-application ingabe ilokunye nje okuthaya amanzi okubuukuzifiswa. In my view, i-constitutional yona i-delimination report le egazethiweyo yi-delimination report ekuphuze isetshenziswa. Sebesesiphelelwe khani akula nto esingayenza, yiyo yabe sizasebenza.
Kodwa umnumzana Thawanda Kanengoni igqwetha ebelimela iZEC edabeni lolu uthi akuqedakali okufunwa nguMonzura lebandla lakhe kulolu daba. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba uma kungaqhutshwanga kuhle ukudwetshwa kwemingcele yokuvota kumele kusetshenziswe leyo eyayikhona ngokhetho lokugcina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhlelo Woza Friday namhlanje ngoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo ehamba leqembu lakhe leEvangeli lokuthula lapha baphethe idlalade labo lakuqala. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Kana ngabingelela nje bonke nje abalaleli ngidabuka eplampi esigabeni sika-N ophame esigabeni sikosindisi. Ngishuthi lapha emculweni nginesikhathi impela ngiqale 2021 angabe nesikhathi eside mpela 2021 lapha ngokwamanje sasine-albhamu eyodwa nje kuye bengasho ukuthi abantu bayithanda impela i-albhamu lebizwa ngokuthi VIP.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zingakazifaki ku-online, so zizatholakala khona lapha imi kusho ukuthi i-phone numbers labanye nje enisebenza nabo futhi ngisebenza noBobby uDube kanye siqembu nje leevangeli lokuthula la. Inamba zami zithi 073-694-1424. Uma ngabe bengatholi lapho bengangithinta noma ku 076-894-0465. Noma bengangitholi futhi nakulezo bengangithola ku 063-073-4300. Bakwazi ukuthi besitholeke lapho ingoma zethu ezevangeli lokuthula.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ingakuchiya nje kubalandeli ngokubona ngothando engingasho ukuthi banalo phezu kwethu nje sili ivangeli lokuthula. Bengithi nje konke ebasenzela khona siyabonga mpela kakhulu ngokuthi bengakhathali, bengaqhubeka futhi befuna ingoma zethu njalo besisapota kakhulu lokhu abakwenzileyo noma ngabe bekuphi. Sithi siyababonga nje konke abathe ukuthola leli album esinalo kwamanje kanye nale inye single track nje esibe nayo.
O uSambulo Moyo ehamba leqembu lakhe ivangeli lokuthula ku live talk namhla sixoxa ngomsakazo we studio 7 ofikise iminyaka engamathumi amabili ukusungulwa kwayo 20th anniversary namhla silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka kuri yeZimbabwe.